sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 21 Mpandula 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu namhlanje, abaphikisayo bathi kumele kukhulule bonke abalwela amalungelo oluntu asebele nyanga process ntathu bevalelwe e-remand prison. Ucwaningo luveza ukuthi abantwana abedlula okwesilinganiso songamathumi amabili lengxenye ekhulwini 22.3% eZimbabwe kabayi esikolo. Zonke lezi ndaba ziyalandela. Abaphikisayo bathi kumele kukhululwe bonke abalwela amalungelo oluntu asebele nyanga phose ezintathu bevalelwe e-remand prison bemelele ukuthonisiswa kwamacala okuzama ukutshotshozela udlakela ngesikhathi kuqhutshwa umhlangano omkhulu owe-SADC Summit kunyanga edluleyo. Bathi akumangalisi ukuthi kulabantu abavalelwa okwesikhathi eside e-remand prison bekhululwe imithethwandaba evame ukubathola bengela macala. Lokhu kwake kwenzakala kumnumzana Job Sikala lomnumzana Jacob Ngarivume ababesetheswa amacala okutshotshozela udlakela. Usikala wahlala phose iminyaka emibili evalelwe e-remand prison. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube oweStudio 7 uxoxe lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelelo enhlanganiso ye-Freedom Alliance.
Indlela okuyiyo into etshengisa ukuthi khona uhulumende esilaye ngohulumende ongahloniphi ilungelo loluntu. Njalo lokho kunguhulumende alona wakudala ka-1980. Kodwa ke nxa kurojwa abantu kuyathiwa hayi sokuyi-new dispensation. Kodwa i-dispensation yakhona isebenza ngencwadi ezingilangokwenza okukamgave ngenye indlela.
Kodwa abantu laba bazavalelwa kuze kuthini bona ngokubona kwakho?
Abantu laba ukuvalelwa kwabo kungenzeka ukuthi kuthathe isikhathi eside ngendlela yokuthi izanu ilolunya. Okwesibili, abakhokheli bayesaba vele ukuthi kuthiwe kulabantu kumbe abatshengisela bayesaba ngoba kabavotelwanga. Uyabona umuntu ovotelwe ngabantu uyabekwazi, uyabela lokho kuthiwa yi-confidence of the people. But bona kabalakho lokho vele okwabo umbuso wabo ngokuthi kumele kube lo muntu oncindezelweyo oyethuselweyo kumbe obotshiweyo. Kube sokusiba yisimanga ukuthi uSmith nguye esasimazi ukuthi wayesenza into ezinjengalezi. Bona sebeze bamdlulela bamphinda kaningi. Ngokwenza ububi babo abantu abezano abakhokheli abezano futhi ngabantu osibabiza ngokuthi ngamagugurawundisi labo ama-genocide abantu ababulala abantu khona kuyana kuvele kwenza abantu bagcine sebephambeni ingqondo sebesenza ngendlela leyo abenza ngayo.
Yenza kuthiwa nje le ntethela izindaba kanye lamagqwetha bayithuselwa khona ngale mthethwandaba yilaba abacatshangela ukuthi badlelana lohulumende kamnangagwa. Hambe wena ungawathi ngakhonokho.
Anti abone ukuthi intathela izindaba ngabantu abakhuluma iqiniso, ngabantu abaveza ububi, amagqwetha amela abantu ayabuveza ububi. Ngasikhathi amagqwetha njengaweZimbabwe Lawyers for Human Rights bamela ilungelo loluntu. Vele umuntu omele ukuthi abantu baphathwe kahle uyisitha esezano ngoba yona ikholelwe ukuthena abantu kabatshawe kababulawe into ezinjengalezi ukuze abantu ibabuse ngokubesabisa. Akusiyo nto emangalisayo abakwenza, yindlela abaphila ngayo. Kudanisa ukuthi kukhona abasuka barobheke lula nxa izanu isigqoka isikhumba semvu izenze elungile bese bekukholwa khona kwabantu.
Lo ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance wabexoxa loGibbs Dube e-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Gulakwashe Munsaka okunhlanganiso edlelana lebandla leZANU PF Air Forever Associates Zimbabwe.
ibandla elibusayo alesabe abantu ababotshwayo asibo be-opposition kuphela. Labantu be-ZANU-PF labo bayabotshwa. Umuntu wonke oyephula umthetho uyabotshwa. Abantu laba abe opposition sebekwenza santando besenzela ukubana bengabotshwa kweqhasa kuba ngumsindo kuthiwa human rights abuse izano PF ayifuna iopposition besenzela khonoko. Kumele ebekwazi yena ukubana nxa abantu laba besenza lokho abakwenzayo babe bebhadelwe izimali, babe bethengiwe laba bantu ngulabantu abayenza abaphusa esithi regime change. So abakwenza konke lokho siyabe sikwazi kwesinye isikhathi sikwazi ukuthi bazenza into enje ngoba kuyabe sekumgceke sokusobala ukubana bayathunywa ukuthi beyenze. Sebekhayelela ukuthi uhulumende ekhangele kuphela egoqa izandla, hatshi amapolisa umsebenzi wabo ngoku-enforcer i-law efakwa ngama-legislators ahlanganisela awe-opposition lawe-ZANU PF. So amapolisa akalacala, amapolisa bona bahlala lo muntu emthethweni 48 hours kuphela, okusalayo yi-court. So lapha ukuthi behlale belokho besentolongweni lanamhlanje asiyo mapolisa wezanupesa activity, yi-competent court ebone kufanele njalo kulungile ukubana laba bantu lezi zigelekeqe zihlale zingekho ebantwini ziseklude ukwenzela ukuthi zingaphambanisi ukuthula okusebantwini.
Kodwa siza futhi njalo ukuthi kulaba intatheli zindaba kanye lamagqwetha abantu bathwaliswe nzima yilabo abadlelana le-ZANU PF. Khona ngale mthethwandaba nxa bezama ukuthi besebenze babe lokho bethethiswa kumbe begijinyiswa into ezinjalo, kuba ngakwini khonokho ngamafitshane?
Akula evidence. Uyabona abantu bayakhuluma into ezijene kuyafana kungangena ebhawa, abantu bayakhuluma izinto eziyabe zingela evidence. Ngabe bayagijinyiswa? Ngabe akubhalwa amanga esiwabonayo egcwele emaphephandaba lawo? Ngabe akukhulunywa amanga esiwazwayo kuma-internet? Ngabe abantu bayagijinyiswa? Abantu laba bafuna ukuthi iZimbabwe u-akhe ngani yi-state leyana e-abuser amalungelo abantu khona kungayisikho khonokho. Abantu abalethe i-evidence, kungaba le-evidence sesisebenza lakhonokho, hayi khona ukuthi kuthiwa abantu nxa sebedakwe lapha sebekhuluma nje santando.
Umnumzana kula kwashe Munsaka okwenhlanganiso edlelana lebandla le-ZANU PF Forever Associates Zimbabwe ubexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseHarare. Uphenyo olusanda kwenziwa yinhlanganiso ebona ngenhlalo kaZulu eZimbabwe Livelihoods Assessment Committee kumbe iZimlac iveza ukuthi abantwana abedlula okuyisilinganiso sokungamachumi amabili lengxenye ekhulwini 22.3% eZimbabwe kabayi esikolo. Abazali bathi kabenelisi ukubakhokhela indleko zesikolo. UNokuthi Abadlamini usethulela lolu daba.
Omunye wabantwana okufuze ukuba aluba usesikolo ngontombazana uPrincess Sivanda wesigabeni seMasenyane eLupane obekumele ukuthi okwamanje ngabe ukuform 1. UPrincess ovunyelwe ngunina ukuba akhulume lomsakazo weStudio 7 uthi kenzi lutho ngoba abazali bakhe kabasebenzi.
Ngingabuye esikolo ngifisa ukuba ngumnesi. Ngifisa ukupasa ngibe ngumnesi. Lamiwe lamaphephana.
Sixoxe lonina unkosikazi Noreen Sibanda osichazele ukuba isimo sibi ngekhaya.
Ngihlulwa yimali ngithi ubaba vayise ngisho umsebenzi. So imali angifuna ukuthi siyithole waba nzima. Lama-disjob angifuna ukuze athole wabhoda waswela lama-disjob. Lokhu silwisana ukuthi ngabe siyathola imali ukuthi ahambe isikolo kodwa kuyani.
Sibuye njalo saxhumana lonkosikazi Loveness Moyo wesigabeni seMonde eWange oleminyaka yokuzalwa engamachumi phose amabili 18 okufuze ukuba ngabe usesikolo kodwa uthukana lo Dubo Lomendo elabantwana abathathu lendoda engasebenziyo.
Ufeyiti ule 4 years ngiyomdala, then kuzobuya inkosi Nyamandla ule 3 years kuzobuya omncane uthiwa nguBlessing ule 2 months. So bengicela ukuthi ngabe liyancedisa umntana wami ekwanisa ukuthi ehambe esikolo ngenxa yokuthi umkami kathi esisasebenzi Kepo mbuti la ibambe lapha lalapha bathi yabezama khona konje kwama 2 minutes thola imali ukuthi uthenge impupu nje endlini lesepha but ukuthi ngithola imali ukuthi ngihambise abantwana esikolo member bathengele ama uniform akusuka kube nzima soke ngicela usizo lwe
sixoxe njalo lonkosikazi Evelyn Ngwenya wecholocho ngaphansi kwenduna uMathupula othi intombazana yakhe sowayikhipha esikolo yasebenza ezindlini ngenxa yesimo sokuswela
noma lami engincedisa ngingumzali wakhe but kodwa kulusizi mangikhangele isayizi zakhe ziyafunda kathesi but kungasi intando yami kungenxa yokuswela
umnumzana Misheke Ngulube uhola inhlanganiso yamalungelo abantwana eMhambi Children's Foundation ephathisa kusabelo seMathibeleland North uthi ikusasa labantwana kwezemfundo liyachabalala
isikhathi esiningi siyawusikhangelela ukuthi khona abantwana abangabazali babalaba ngama-challenges anjalo kodwa okwenzakalayo ukuthi abantwana abalabazali abakwanileyo bayahlanganela nabo ngihlupho ezinjengazinezo asosithi emakhaya kuphela kodwa lakhonapha esihlala khona ezikhiweni ama-challenges akhona ama-salaries akwane ama-rents adura abadala bakwanisa ukubhadala i-school fees abantwana bephinde bebhadale futhi lapho abahlala khona bethengele ukudla
siphinde njalo saxhumana lomnumzana Richard Moyo ongumholi wesabelo seMathibeleland North othi ngabe zintandane kube kuyezwakala kodwa abazali abazimiseli kangako ukufundisa abantwana
ndisinosihlede kuze uyamtola uba begqokile tsha isude naphi utshwala but engala mali okubhadalela umntwana esikolo uyakwazi ukuthi ngapha emandebeleni kunjalo ukuthi abantu abafuni ukufundisa abantwana but uya-encouraging abazali ukuthi abahambisa abantwana esikolo and kathesi kube kunama-programs akhona ukuncedisa umuntu omdala ngayhambe epha efake i-payment plan ku-headmaster kamyaleli kaxotshe umntwana esikolo umntwana efundi ethola imfundo njengabanye abantwana
uphenyo olusanda kugqitshwa ngabezemlakhe luveza ukuba izizathu eziningi ngezabazali abehluleka ukukhokha indleko ngesimo esilukhuni somnotho yezimbabwe abanye njalo babikwa behlezi ngekhaya ngendaba zokuzithwala besesikolo ephalamende kumaviki amabili edluleyo umholi wezemfundo ephansi umnumzana Torerai Moyo wethula ukuba ngomnyaka ka-2023 amantombazana edlula inkulungwane ezine lengxenye 4557 bakhulelwa ezikolo iningi labo lisemaphandleni ngimele iStudio 7 ngese Victoria Falls nginokuthaba Dlamini
okwamanje ke ngitedele osithandekile emhlanga kancane esipha eziphathelane labesifazana Namhlanje sicubungula ukuthi inhlelo zokulima zingaphathisa njani abesifazana lemtene yabo. Silengcwethi kwezokulima unkosikazi Sifiso Akbetorokwa kanye lonkosazana Sethekele Chabang.
Owenhlanganiso ye-Women Development Association of Zimbabwe.
Ephathisa abesifazana abaseningizimu yemandebeleni ngohlelo lwezifuyo. Onguye umpakisiziba kulingxoxo.
Imbuzi zona ziyagcineka kakhulu ukudlula inkomo. Ngoba sinanzelela ukuthi ngoba inkomo kade zihanjiswa manje ziswa emlageni imbuzi asizange sazihambisa zona sifike sahlala nazo emakhaya and blanket mine yasigebhela umgodi uze nedamu ebesinalo so omama bebesenza ukuthi ba-alternate ukuhamba bayozinathisa le mbuzi ngoba uthola ukuthi ziyakhona ukudobha imithathatha ziyakhona ukudobha amahlamvu sizibhathanisa le nkomo ezinye izifuyo abazigcinayo bagcina inkukhu baphinde bagcine nezimvu izimvu ziyenza kahle lapho kunesomiso khona ngoba sikhangele kakhulu ukuthi ngapha egwande emasuthwini izimvu ziyaphumelela so ma ngabe zingapha kithi kunesomiso ziyakwazi ukuthi nazo ziphile inkukhu ziyaphila nazo ngoba basebenzisa la ma-funds abo aba-affiliate-ayo ma ngabe umnyaka uqala ukuthi bakwazi ukuthi bazithengele i-stock feed njalo azidingi amanzi amaningi ma usuziqathanisa lezinye izifuyo bakwazi ukuthi izifuyo ngeyinye indlela yokuba yokwenza umnotho yoku-maintain umnotho so ma ngabe umuzi ufuyiwe le nhlupheko yangkhona awuyiboni kodwa umuzi ungafuywanga khona vele inhlupheko yangu nishibonakale kusiza nje ekudeni ukuthi hayi lapha kuyashutshekwa kodwa manje ngezifuyo bayakwazi ukuthi beziyazifuye babhadalele abantwana babesikolweni bakwazi ukuthi bathenga amabele kumanje sebesenza ne-butter trade ukuthi umuntu uyakwazi ukuthi ngiyakunikeza isifuyo ukwazi ukuthi unginikeze ibhokokolo amabele ngikwazi ukugayisela abantwana baze ukuthi baphile khona lokho kuncane bayakwazi ukuthi baziphilise usisi kadesi advisor lapha ngokuthi kumele silime izilimo ezingakwazi ukuthi zisincedise uma ngabe sesihlangabezana nesomiso ushuphe esihlangana nalo ukuthi sisuke siyiswele indawo yokuthi singalima kuphi lesi njengokuthi abantu bangabe bene-project or ukwazi ukusebenzisa isimo yomuntu ngoba naye umuntu usuka evele kube kuyukuthi ulimela abantwana bakhe kodwa wona imfundiso bahleli beyithola abantu abangomama ukuthi bangenza njani ukuthi bakwazi ukuthi bagcine izifundo zabo ngoba kumele bakwazi ukuthi kumele bathole ama-doses injectwe ngesikhathi yonke into kube ibe sehlelweni olurayithi
ingqobe isikuwe nkosikazi Agbert Rogwa
ngiyabona ekufundiseni kwethu lapha ekufuyeni imbuzi sesinanzelela ukuthi okuqakathekileyo yikudla and ayisiyo into ekhangele imbuzi kuphela kodwa noma yisiphi isifuyo so sesixwayisa laba abaqalayo ukuthi bashe baqale ngokuhlanyela izihlahla loba ukudla okuzadliwa yizifuyo zabo ukwenzela ukuthi nxa siqala laphana umlimi ukufuya izifuyo zakhe zithole iziphala zigcwele kumbe zithole amasimu zilakho ukudla njalo kuyanceda esikhwameni ukuthi umfuyi engabe lokhu esiyathenga uma engazilimela ukudla azakunika iimbuzi zakhe loba zinkomo zakhe umuntu engahlanyela izihlahla loba ezifanana nabo moringa umuntu engahlanyela okunye esithi yilufen okule-proten engani ithe gaga hayi izozinto ezithatha isikhathi ukukhula njalo amanye ama-varieties akhona umuntu engahlela uyakwanisa ukuvuka okweminyaka kumbe emthathu kumbe emine njalo njalo kukhona obana grass osunflower amabele lobunye utshani nje labo obungahlanyelwa obungasweli amanzi amaningi yikho nxa sisithi umuntu ngayifuna ukuqalisa i-project noma ibhizinisi yembuzi kahle aqale ekudleni kulapho esehluleka khona ekufuyeni ngenxa yokuthi thina vele lapho esikhona ngesikhathi sezifika lobunzima bese kusiza njalo i-drought ingezelela ubunzima lokho siqonqosele umuntu ukuthi ungakaqalisi bona ukuthi vele usunakho ukusha sokunika iimbuzi zakho kumbe kungabe ziinkomo zakho kumbe kungabe ziinkukhu zakho
lowo nkosikazi Sifiso Agbert Rogwa ingcwethi kwezokulima sizwe njalo unkosazana Sethekele Chabangu
owenhlanganiso ye-Women Development Association of Zimbabwe
asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
Siyabonga kakhulu sithandekile Mhlanga siye kuhlelo liphuma lendaba lichoni lendaba esiluphiwa nguNtungameli Nkomo
Sangalaphuma lendaba Sangalaphuma lendaba lashona lendaba Sangalaphuma lendaba Sangalaphuma lendaba lashona lendaba
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama nguNtungameli Nkomo namhlanje sikubulawayo elokishini leCowdrey Park endlini kaMnumzana Mdlelezelwa Ncube lapho obekulaba profeti besonto yeZayoni ngeviki ephelileyo besithi bazekhipha untikolochi Aba profeti lava vabe vizwe ngabafowabo bakancube besithi nguye obaloyayo sixoxela uncube othi akulantikoloji owatholakalayo endlini yakhe ngokunjalo uthi abafowabo kumele bamhlawule
abafowethu abasegoli mangalo kafanela abuse sibuka kubala abantu sibuka njengoba jekasi abana bepita nabo tatu tolo amba futhi yeye una kwawo sengimoda kwawo sengibani sengana abashume zakhula bafowethu mina dingani abantu bebe bezocheke izinyama ngathola madoda zabendikala ababuya kamakumaziyona kubona wede zithiri akula nto abayitholayo sembabuza ukuthi ma bathi okanye ngwani ngenza into enje mna vele umuntu osebenza abantwini ngwani ngenza into enje amaziyo ndawa ubuye thirithiri baba bathi babe-check-e ukuthi bamangathi angashipholinje baba ngazi kutonini
babe sithi ulani kahle kahle nyamazana bani futhi babe sithi yenzani kuyini okuhluphayo
bato kuhlupha bona why bona bengaphumeleli ma why ngithenga iloli ngathenga ikhombi ngithenga elibona lokho bebato wakula mntu angasebenziyo ngayinto leyo baba ayiqalisanga namhlanje kulandisela i-hot story ngabona ngaba ngcono umama esaphila liyanyizwa baba
ye
umama ugulele enzinyama wazi wabhubha bathi umama uyaluya haw madoda leyo ubona umama onozalalityaloyo bona labo abantu bangu-3 babuye ubaba la wayeza njalo wagula bengambona bakucapha ubona ubaba segula enasiminiti sebethinta kwalistori but intolezobaba nomama zibuwe
abafowenu laba incube ngabantu ozalwa laba abanewenu
yes
iphuma mphume kumama lobaba
mhambe shuwa bazonza umama esaphila nosobhuba ekade noli wolstori ubheni ukuthi inamba zake nabantazo ngalisenzela kusaza nangezigcolisa iinamba zikasobhuka kuthi istori sonu kabafana bantanabo
usobhuku ekhaya kungaphi
ugwanda awuzifind iinamba zikasobhuku
amaziyoni eseswele-ke untikolosho bekuthiwa ulaye asuka esithini
akula nto abayikhumula amaziyoni sesibafonela sesibabuza kathesi bantu ale whatsapp ngimfonele omunye ngambuza ngathi apho usitete story kunto undova ukhona yini wathi angababonanga lutho akuze ubaba umntosho athi akunalutho ezra chiro sambuza ezaka kubabuze nanakho maziyoni akho ezra chiro akunalutho ndingambuza konke akula nto abayithumbi nothing amthini sebe sibona nawo besenza bathi abasengalandanga lokhu sazozama ukulincedisa ukuthi lithandane
sezwa omunye wamaziyoni la ngazi kumbe ibothi kamtanda ngiyabona kumbe babe sendlini yakho omunye esithi kulamalembu amadlozi atshiswayo kuthiwa nguwo atshisayo kumbe mbani
ekhuma lodadini wethu onawe khona kunamntu awatshisana amalembu la vele kathi asiwazi utshiswa ngakho umata wazo andisithothiphi sasizakala letana ba
ukhuluma ngokuhlawulwa ngabafowenu ngoba uthi bakungcolisile emphakathini babancube ufuna bakuhlawule njani ngani
khangela babatheni na hanti bana bangitheni into leyikhunye fomu kulabo sisi bahambe sithi ncube asenzeni soso siyazingathi mna unanto engisiphanti ipheni nolutho bafana bami but bona why bengaphumeli bangathengi izimota bangathengini bengathengini baba so yikho kwangani kuyaba le question mark athe ngathi ngandini umuntu akadingwanga yini udingwe yibo amaziyo ndawo so sebeswele ngithi manje bathini kathesi izitlayo
awukazama ukukhulumisana labo lazwa nani ukuthi liqhubekela phambili njani
hayi abaningi babhlokile amafoni abaningi ba-10 angakhuluma loyi-1 wabhloka ifoni lento ababhloka afoni ngathi angawusisa wamamkhulu wathi xa bebhloka amafoni kunjalo nawe zithulele kuphela usebenzi uyaphambili
kodwa lapho ozabathola khona njengoba usithi ufuna ukuhlawulwa inhlawulo bani engakusuthisa
into ekhona bufande bona bengitsheli ukuthi sokwehlile lapho kuhamba njani yizi ukuthi bona baphendula phi ngamazwi abo so angakhulumi nawo
okokugcina sigqiba nje ingxoxo yethu babancube uyafunga la kubafowenu lasemntwini wonke uthi wena umuthi awubambi vela ulantikoloji awuloyi
angila mna ngihambe ngibhesele umuntu uyathisa umbrother in Christ Church ngisuka lapho esingugu esikolo mina vele ngabuza ithi ngihambe gol kepha isingugu esikolo uyebuza ngelayithi yami
hayi bekukuhle ukuxoxa lawe babancube siyabonga
siyabonga baba siyabonga
lolo bekuluhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba besixoxa lomhlali we-Country Park kobulawayo umnumzana mdleleselwa Ncube yena obesetheswa icala lokuloya ngabafowabo thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili Nkomo
siyabonga ntungamili Nkomo ungadinwa la kusasa. Kuhlelo abaculi bethu liviki silomculi werumba ozibiza ngokuthi nguBig Zebra Mvelase ehamba leqembu lakhe le number one boys. Umvelase uphethe iEP yakhe asanda kuyethula elesihloko esithi ukukhula okuzayo. Nangu exoxa loNtungameli Nkomo weStudio 7.
I'm going to go to the next one.
Nami,
0845783625.
Ntungameli Nkomo ngokusipha uhlelo abaculi bethu luyeza olunye uhlelo ngeviki ezayo. Singeke ehlukani ke sikhangele ebezikhokhela. Abamabandla aphikisayo bathi kumele kukhululwe bonke abalwela amalungelo oluntu asebelenyanga phose ezintathu bevalelwe e-remand prison. Ucwaningo luveza ukuthi abantwana abedlula kwisilinganiso songamachumi amabili lengxenye ekhulwini 22.3% eZimbabwe ngabayi esikolo. olivalelisayo ngutabo kancube abangenelisanga ukulalela uhlelo lethu lilakho ukuya ebulenjini kutheli ethi www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.